Kuyadanisa kakhulu ukuzwa indoda engiyihlonipha kakhulu kakhulu ekhuluma into ezinjalo mayelana ngami njalo futhi mayelana langephathi yethu iZANU-PF. Ujaha usebenze lo owelomonakalo wendlu kuyinto ebuhlungu kakhulu, okunjengokuthi thina lathi kuZANU-PF siyamzwela ubuhlungu njengesizalwane salapha eZimbabwe ngalesi senzakalo. Njalo futhi kulesifiso sokuthi abacwayisisayo amapholisa bacwayisise kuhle, kutholakale ukubana lowo mlilo uvele ngaphi, kutheni, kuhambe njani. Angazi why abantu befuna ukuhlala bedijimela ukuthi bona kungaba le nto eyonakeleyo bahle beyigcone kuZANU-PF besengathi yithi esiyabe senzele leso senzo. Ngoba ungazibuza ukuthi bona kuyini ivali kaSabet kithi esingayenza ukuthi bona size simbhombe kumbe simtshisele indlu. Kuyini oqakathekileyo kakhulu ukudlula okwababomafa endiyana, okudlula okwababojamisa endiyana, okudlula okwababotendayibit endiyana, okudlula okwamama uThokozani Khuphe endiyana, ngabaqamba bonke bebaningi. Size siyotshisela yena, sishiye laba sibili othona yiwo sibili abangathi mhlawumbe bayazama ukunyikinyisa ibandla. Kodwa ngenxa yokuthi thina we are very democratic, bazihambela bekhululekile, bangena emizini bekuhambela bekhululekile, sesingathiselani pho umuzi kaSabet. Lokho kufuna ukuthi sibe sober about it, singakavuli umlomo, sikhangelisise, sidinge abamele becwayisise bakwenze khonokho abomthetho phela, kuphume impumela ezwakalayo lebambekayo ukuthi kuyini okwenzekeleyo njalo kwenziwe ngalisathobani. Ngoba kuningi okungayenzakala la. You can put ama-theories amaningi, ungathi mhlawumbe nguzivalimane othengi kumbe nguzivalimane othengi, kodwa into eqakathekileyo asitholeni ukubana kuyini kahle kahle okwenzakeleyo kujaha lo. Ngoba siyo nto esiyikhwabitayo thina kuZANU-PF, asisobandla elikhwabita udlakela. We don't do that. Yebo, bengaba khona abanye abantu abangakwenza khonokana becatsheke ngaphansi kwebizo leZANU-PF, just as much as bekhona abakwenzayo even la ku-MDC kanti esiyi-CCC. Kodwa kangiboni ukuthi i-CCC layo iyaphawula ukuthi abantu kabahambe benza udlame. Kodwa kuyatholakala ukuthi abanye abantu kwapha bengakwenza khonokho. Akungabi-ke yinto edifina i-CCC ngenxa yokuthi kona umafa yedwa sedobha isitina wajikijela. Akumelanga kube njalo. Kumele umafa azithwalele isiphambano sakhe njengomafa, hathi ukubana kugconwe ibandla lakhe le-CCC lapho ayabe ekhona khona. Lokho okuningi okunye ungabe ukhulunywa omunye lomunye ule mvumo yokuthi akhulume umbono wakhe. Kodwa njengoba ngitshilo mina, thina njengebandla leZANU-PF asivumanani lolo dlame. Yingibona abakhokheli bethu kusukela kupresident kusiya kubasekeli bakhe kusiya ku-national chairman kusiya ku-secretary for administration wabumpofu, bonke bakhuluma ngelizwi linye ukuthi phansi lo dlame, asifuni abantu abahlukuluzwayo, abantu kabancengwe kuhle, bekhonjiswe kuhle, masifuna amavoti.